umumo mubi baba Gande. Izizalwane zeZimbabwe zihlezi manzonzo, zihlezi njengempunzi, impunzi ezingelwa izinja isendaweni eligceke kungalazihlahla. Yiyo indlela ekhona ukuthi nxa ugula umuntu bafike bakuvimba abantu egedini lesibhedlela uphendukiswe ukuthi ebuyela buyela endlini ugula. Abanye abantu bayeba kuma chronic illness, imkhuhlane leyi efuna ukuthi unathe amaphilisi uyalanda amaphilisi bafike bakuxotshe. So ngenye indlela kuyabe kuthiwa hamba uyokufa, bafuna ukuthi ufe kodwa bengakubambanga ngezandla bona, kube ngathi ungumuntu ozivele. Kuyadanisa kakhulu lo.
Kulalo esizwa ukuthi othiwa nguMackenzie, ungasitshela ukuthi kuyini osuzwe ngakho ngaye?
UMackenzie ubekhuluma kule video lapha bekhuluma khona, esithi khona okokuqala kukhulumileyo uthi yena, ithi ngisho ukuthi ungumkhokheli webandla ukuthiwa iDemocratic Alliance, uthi yena nxa efica umuntu weZimbabwe efakwe emtshineni kumbe ku-oxygen esibhedlela, uzafika angcothule umtshina lwana afake umSouth African emtshineni lwa. Abe sekhuluma futhi ngokuthi uza arranger amalokuzeni amagangster lapha kulabantu labantu ngamagangster labo, siyake sizwe ngabo kube Cape Town abadubulayo nayo bakhona vele indawo ezine. So uthi ke uza mobilize bona abantu ukuthi khona kabadubule abantu abokuza. Ukukhuluma on video lokho, i-video yakhona ibi ukhona obeyicubungula nje omunye umuntu okhanye ngumZimbabwe okade eyicubungula i-video yakhona. Ukhuluma into eziningi kakhulu ezichaqisa umzimba uMackenzie. Kodwa ke isimanga yikuthi umuntu wakhona kabotshwa kenziwa lutho, nje ungathi ukhulume into eqondile. Ugcizelela kuyona leyana eka mama lo obekhuluma lo MEC oweLimpopo, uPopi lo oweLimpopo. So ke sokuyinto kasebeyenza injalo, batyotyozela ukuthi uZulu akubone kuyinto okumele yenziwe yona le. Kuyinto embi kakhulu edanisayo ongeke uyicabangela ukuthi kulo muntu emhlabeni ongakhuluma ngendlela enjalo, wesifuthe ngumuntu ongumkhokheli.